Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 13 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yamasimu futhi bafonti baye address yena leya ngoba kulabantu abalamasimu 30 everyone every Zimbabwean is got a right ukuthi abe lensimu. Nxa efuna, nxa ekwanisa. Amasimu lawo vele kakhathwe, amanye athathwe, aphuwa abantu. This thing yeland reform must be revisited.
Umongameli Nangagwa ongunobhala omkhulu weZANU-PF ukhangelelwe ukukhetha abasekeli bakhe ebandleni leZANU-PF kanye labohulumende kusiyaphela umhlangano weCongress.
Takamizi kathesi abangela zithupha abangarejistanga. Kathesi akusahambeki. Amasocha bahle bababambi baya befindisha ama-$15 kwampani central.
Izakhamizi zakobulawayo zikhala ngodubo lwamasocha lamapholisa abikwa ezihlawulisa amadola alitshumi lanhlanu i-$15 nxa zitholakale zingabhalisanga ukuvota kumbe zingelazithupha. Abasakhulayo abakade besebandleni elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party asebebuyele kuZANU-PF bathi uMujuru sokumele laye abuyele kuZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Mnangagwa ongunobhala omkhulu webandla leZANU-PF uthembise abangene umhlangano wedale laphezulu laleli bandla elePolitburo lele Central Committee ukuba kuzomele baqhube umsebenzi wokuphutshisa isikhathi sabo sokusebenza esabekwayo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo ekupheleni komhlangano wePolitburo esekhulumisana lentatheli zindaba ezethulela okuxoxisanwe ngakho. Intatheli zindaba zimangaliswe ukuncipha kwesikhathi esithethweyo ukungena lomhlangano obukhokelwa nguMnangagwa ngokwakhe okuyinto entsha nxa uqathaniswa lalapho isakhokelwa ngumnumzana Robert Mugabe. Umoyo uthi umphathintambo wezokulima u-A. Marshall Perenshiri utshelela umhlangano ukuba ilizwe lilomumbu owenela kuze kuyefika isivuno somnyaka ozayo. Okunye owethulwe kulomhlangano umoyo uthe ngumbiko owethulwe ngunobhala wezemithetho umnumzana Patrick Chinamasa oveza ukuba sezibonakala izithelo zenguquko yenkokheli entsha elizweni.
Virtually all former sister liberation movements in the
subject wonke amabandla ezombusazwe alembali yokulwa impi yenkululeko awesigabeni sangiyasezansi kwezwelakazi le-Afrika aseyazisile ukuba azoba khona kulomhlangano we-Extraordinary Congress ukubalisela lele Communist Party lakwele China.
Omunye wabalwa impi yenkululeko unkosazana Beauty Hlatshwayo uthi ujabuliswa inkulumo ephezu kokwethulwe kuphathelane lohlangothi lwezokulima elizweni.
Indaba yamasimu futhi bafonti baye address yena leya ngoba kulabantu abalamasimu 30 everyone every Zimbabwean is got a right ukuthi abe lensimu nxa efuna, nxa ekwanisa. Amasimu lawo vele kakhathwe, amanye athathwe, aphuwa abantu. This thing yeland reform must be revisited.
Ubonge inkokheli eyaqhuba uhlelo lwe-Command Agriculture ukuba isize kakhulu ekuthini ilizwe lithole isivuno esihle.
We thank God ukuthi kwaba le Command Agriculture. At least ukutshengisa ukuthi abantu lingabambana, lingayenza into enye, into enye. Into ziyahamba kuhle. Command Agriculture yaphumelela, abantu bathola umumbu, abantu kwabalambanga.
Babika befika phose inkulungwane eziyisitshiyagalombili abakhangelelwe ukuzangena lomhlangano. Abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu bakhona kuyinkokheli yebandla evela ezigabeni zonke zelizwe ogoqela amalunga e-Central Committee. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Kama.
izakhamizi zakobulawayo zikhala ngodubo lwamasotsha lamapholisa abikwa ezibhadalisa inhlawulo yamadola alitshumi lanhlanu i-$15 nxa zitholakale zingabhalisanga ukuvota njalo zingelazithupha. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Exoxa le-Studio 7 emhlanganweni wokuphathiswa kwabantu abangela zithupha kanye lencwadi zokuzalwa, unkosikazi Majuri Dube uthe kulabantu abambalwa emzini we-Cowdrey Park ababanjwe ngamasosha bahlawuliswa imali enkambeni yamapholisa e-Central Police Station.
Izakhamizi kathesi abangela zithupha abangarejistanga kathesa kusahambeki. Amasocha bahle bababambi baya befindisa ama $15 kwampani Central. Bebe babuza ukuthi izithupha zingabe bayazithatha njani izithupha bengela bazali bengela abantu ababathathisayo. So kunzima elizweni kona pakathesi ukuthi nxa ungela sithupha ungarejistanga impilo isinzima kusahambeka kusasebenzeki. So kunzima.
Isikhulumi samapholisa uInspector Precious Simango uthe abalwa lazi lezehlakalo lezi kodwa nxa zisenzakala azikho emthethweni. Ucele abantu ababhadaliswe lezo mali ukuthi balethe ubufakazi obuveza ukuthi bahlawulisiwe lezo mali. Laloba kunjalo ababanjwa bengela zithupha omunye enguWinston Junga uthe babuzwa izithupha lokuthi sebebhalisile ukuvota ngamasotsha aku-6th Avenue kobulawayo.
Labantu abatshayayo manje lapha ngamasotsha ngendawo yokuthola izithupha indawo ungarejistanga, so bakhala ukuthi bona banazithupha bafuna ukurejista ukuvota, so sebethwelenzima manje ukuthi abamasotsha kuthi-7th Avenue.
Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Efincube uthi ukutshontshela abantu akuqondanga njalo lokhu kutshengisa ukuthi amasosha asefundiswa ubugwelegwele ngamapholisa.
Amasosha ke abe sekutraining kulamalanga esetrainwa ngamapholisa ku-corruption ekutshontsheni ekwebeleni abantu ekuhuquluzeni. Ngokuba amapholisa agraduate azabhoda ngale kwelazwe balazo lezo zithupha zokwebela abantu bebengasasuka emgwaqweni sebelala khona bavuke khona sebezitshontshela abantu i-roadblock. Uhulumende lomutsha nxa ngabe engazange wangenela endabeni yokuthi kungebiwa uzafana masinyane layena banodlulileyo ngayo yonke indlela, ngokuba okufanele kulethe umehluko yokuthi ukhona otshontshela abantu kumbakekho. Kuyadingeka ukuthi masinyane bahlale phansi bakulungise khona lokho, kunqandwe ubusele ebantwini ngokuba kulapho busezi khona. Nxa ngabe ke sebefundisa amapholisa amasotsha into yakhona sifuna ukubonakala masinyane sokumele ilungiswe.
Kulandela ukuhluthunelwa kowayengumongameli Robert Mugabe ngabakubutho, amasosha lokhe esezitaladeni njalo sekuphume imbiko eminingi yokukhahlanyezwa kukaZulu libutho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM nango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Metam Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Abe-MDCT bakhala ngokuthi abantu abaningi abasila ngesikhathi sombhoqazwe wegugurawundi abasoze benelisa ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BVR ngoba bengalazithupha lencwadi zokuzalwa ezatshabalala ngaleso sikhathi emkhonweni weMandebeleni laseNkabazwe. Wanastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota olwe-BVR lukhangelele ukuphela ngeviki ezayo ngolwesibili, kodwa wonke umuntu ukhuthaza ukuba luqhubekele phambili ukuze wonke umuntu ofisa ukubhalisa abhalise luthi selumiswa. Unkosazana Thabita Khumalo uthi uhulumende wenza ngabomo ukufaka imigoqo ebantwini abaphepha kumbhuqazwe weGugurawundi.
And then yes, the victims of the Gugurawundi genocide will not vote. They do not have IDs. That is what we are working on now, and the voter registration is going to end very soon. how then do we get a special dispensation like
umphathi wenhlanganiso yehoza unkosikazi Jenny Williams uthe loba bengelazo abanye incwadi zokuzalwa lezithupha uhulumende wehlulekile ukusabalalisa imfundo ngohlelo lokubhalisa olwe BVR.
I think lapha maybe asikhulumanga kakhulu ngendaba zema education because akusikho only ama birth certificates.
Osakhulayo umnumzana bakitsa Nani Dube uthi abantu abasinda kugugura hundi uhulumende welula isandla sakhe soncindezelo oluphezulu ngokungabatholisi incwadi zokuzalwa osokuzabenza behluleke ukubhalisa ukuvota.
Mina ngithi ukungavoti kwabantu ababulayelwa abazali ngeground ngenxa yokusela kwabo izincwadi luncindezelo oluphambili ngoba ikakhulu nxa sikhangelele isikhathi esomnyaka ozayo esokhetho olukhulu kulilungelo layo wonke umuntu weZimbabwe ukuthi azikhethele yiloba nguphi uhulumende kumbe yiloba nguphi umongameli ozammela engancindezelwe ilutho.
Abantu asebebhalise ukuvota ezweni ngaphansi kohlelo lwe-BVR bedlula izigidi ezine njalo abantu bafuna ukuba uhlelo luqhubekele phambili ukuze benelise ukubhalisa ikakhulu labo abasebenzela phandle kwelizwe abakhangelelwe ukufika ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Abasinda kugugura hundi kukhankaselwa ukuba batholise incwadi zokuzalwa lezithupha ukuze labo babhalise ukuvota bakhethe uhulumende okokuqala empilweni zabo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk lamuhla kuhlelo lwe Diaspora Forum sixoxa ngokwethulwe edalela Congress leMelika lapho kuhlaziywa isimo seZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. UZulu weMelika uvuke namhlanje esizwa ngokunqoba kukaMnumzana Doug Jones webandla lamaDemocrats ethatha isikhundla sokuba ngummeli weAlabama edaleni leSenate okungazaze kwenzakale embalini yalelo lizwe. Inhlanganiso e-European Union ithi isimise uncedo obelukhangelele ukulipha ikomiti ebona ngezokhetho kwele Cambodia e-National Election Committee ngenxa yesinqumo sikahulumende sokwalisa ukusebenza kwebandla eliphikisayo ele Cambodia ele-National Rescue Party lokubotshwa komkhokheli walo uKem Sokha esetheswa icala lokuhlamukela uhulumende. Abasakhulayo abakade bekubandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party asebebuyele kwele ZANU PF bathi uMujuru sokumele laye abuyele kulele wandla njengoba umnumzana Robert Mgabe onguye axabana laye sowakhutshwa kubukhokheli. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Henry Banakazi obe ngunobhala jikelele ebona ngokuqoqwa kwenhlelo eHarare uthi ukuphuma kwabo akusho ukuthi abasamhloniphi unkosikazi Mjuru.
The impediment that was there in ZANU PF, uduba obele kuZANU PF lukhitshwe ngomathemadanda labanye abalwa impi yenkululeko. Njalo thina sithese sibona ukuthi udubo lolusolukhishiwe sabona kungcono sibuyele kuZANU PF. Njalo sazisa lo mkhokheli wethu uJoyce Mjuru ukuthi kungangcono laye ebuyele ebambane labanye kuZANU PF.
Omunye wabasakhulayo laye osebuyele kuZANU PF umnumzana Simbarashe Machekano uthi ukubuyela kwabo kungenxa yokuba babone ukuthi iZANU PF yiyo eleqiniso lokuqondisa eZimbabwe. UMachekano uthe abalokhe besele ku-MPP kumele babuyele kuZANU PF ngoba indawo zabo zivele zikhona.
Well, I think I want to encourage all those who are in NPP right now that
mina ngikhuthaza labo asebesele ku NPP ukuthi asihlanganeni madoda sibuyele sonke kuzana uPF ngoba izana uPF usendlini yikho lapho singahlangana khona silungise ilizwe imicabango yethu le ethuthuki engathuthukisa ilizwe yikho lapho singayihlanganisa khona sisebenzise ukulungisa ilizwe lethu sikhokhelwa ngumnumzana uMnangagwa
ingcitshe ecubungula ngezombusazwe umnumzana Jenisa Mtungwagwa uthe iMPP ayila ekumelayo njalo abazi injongo zabo yikho sebebuyela kuzana uPF
kwami bebengakabi kumbeni lo singathi le njongo esingathi ngesikhiwa i-ideology eba yinjongo yengqondo ekhokhela lapha okuhamba khona ezombusazwe ubona kwami bebesazama
enye njalo ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Cleopas Ndlovu uthi umjuru ngeke wabuyela kuzana uPF ngoba ekwazi ukuthi ukubuyela kwakhe yikuvuma ukubuswa yilabo ababephansi kwakhe
umjuru yena owakathi susenkingeni enkulu ngoba ukuthi ashiye iNPP abuyele kuzana uPF yena ngokwakhe isithunzi sakhe vele ambone ukuthi singamenela ukuthi anjani abuyele kuzana uPF
unkosikazi mjuru waxoshwa kuzana uPF ngomnyaka ka-2014 esethethwa amacala ekufuna ukugenqula umbuso kamgabe waxoshwa kanye leziphathamandla ezimbalwa ezigoqela umnumzana Didmus Mtasa Rugare Gumbo labanye abacina besungula elabo ibandla elezimbabwe Tipu First kodwa layo yadabuka phakathi wagcina esebumba ibandla iPP iphakathi kodubo lokufuna ukugcwalisa izifiso zikamjuru nomsekeli wakhe umnumzana Simon Siphepha Nkomo owethesa icala lokuxotsha amanye amalunga e-NPP yena engaziswanga mina isitudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Ngothi ezicobongula izombusazwe ezithi imali ebhiliyoni eyodwa lengxenye yalo i-1.5 billion dollars eleZimbabwe elibolekwe ibhanga i-African Export Import Bank ingathuthukisa umnotho welizwe nxa isetshenziswe kuhle. Imali le ikhangelelwe ukuqeda indwendwe yamabhanga, ukuhugela usomabhizimusi kweleZimbabwe, ukuvuselela amafekthali kanye lokuthi labo abatshale imali ngamadola eMelika bayithole ilokhu iluhlobo olufanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe.
Ngaba lokusukuka okuthize endleleni abantu beZimbabwe abaphila ngayo. Kungenzeka uma ukubheka nje ukukhaphezulu ungafuni ukuthi ungene phakathi kwakho ubonisise ukuthi uyinokunye okuzela lokho. So uma sikhuluma ngaphezulu ngokukhaphezulu yebo kuza kuba nenguquko of course. And ngokucabanga kwami bele kulicebo leZANU-PF lalabo ababancedisayo ukuthi amehlo abantu baseZimbabwe nabanye abaphandle ababhekele ukubona izinto ziguquka eZimbabwe abone leyo nguquko kakhulu masinyane futhi kwabafikwa ku-election. So bazokuzama vele and sizokubona emalangeni alandelayo amalutshwana khonokho kusenzakala kusibala ukuba ngcono ekuphileni kwabantu kusibala kungcono mhlawumbe emabhenki ngento enezifana nazenezo.
Ngezinye indlela utsho ukuthi imali le ingasetshenziswa kuhle ingachaphazwa.
Okwamanje vele ngeke ichaphazwe ngithola kancane ngoba icebo leZANU ukuthi abantu bagcilakale bathi bona how nangu uhulumende omutsha usesenza izinto ezinye yikho bethe bengena bahle babopha abantu abafana nalabochombo befuna ukuthi bayenze kambe ma ungabe usukubhekisisa ku-corruption nale okukhulunywa ngayo ngiyedwa yini angithi bayenzele khona ukuthi kube lalokho okubonakalayo kukanti esayithi kukhona okwenzakalayo but i-focus yabo kwamanje yokuthi kubonakale ubuhle kuphela so bazayenza iqiniso yikho besusa even nasezitradeni samaphoyisa bafaka amasosha bayenzela khonoko and izathu sabo yiseneso sokuthi izinyanga zenezi ezimbalwa ezilandelayo zishiya ekukhepho kuba abantu sebekholiwe mpela ukuthi hawu kanti kumnandi kanje ukuba ngaphansi kweZANU-PF kusha ukusha uMnangagwa. So i-corruption bazobe bekhangele kakhulu ngamehlo mpela akukhangeleyo ukuthi kungabi khona ozotshontsha le mali njengoba i-15 billion yantshontshwa leyi izosetshenziswa ngaleyo ndlela okufuze isetshenziswe ngayo abantu ngoba kudinga amavoti abo bangathola mpela kodwa iqiniso yokuthi kusoyitsho kuyiwa phambili nje ngoba uyakwazi ukuthi kuthiwa khona ubabhemi noma ungazi umgokisi issue angabona umlotho uyagibhile ngoba indlela aphila ngayo. So kusiya phambili yikho lapho kusozabonakala khona ukuthi hawu abantu laba ngobabhemi yini kumbe ngabantu.
Lo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Abahamba ngezimota edolobheni leGwanda bakhala ngoduvo lokusilela kwamafutha ezimota osokudale ukuthi intengo yayo iqonge. Lokhu kwenzakala inani lezimota esezihamba emgwaqweni osuka eBrightbridge usiya kobulawayo seliqansile ngoba izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa seziphindela ekhaya kukhefu lekhisimusi. Uvusisizwe Mkhananzi uyalandisa.
Amafutha ezimota ohlobo lwepetulo abelentengo yedola elilamasenti phosa amathumi amane $1.38 egalajini lezuba namhlanje besebiza idola lengxenye i-$1.15. Leli galaji yilo lodwa elilamafutha ezimota kude le-Redan Engine kanye lele-Glow abengekho. Iningi labatshayeli lithi kunuka santungwana ngoba kungakholeki ukuthi onke lawo magalaji angaphelelwa ngamafutha ezimota ngesikhathi esifanayo. Iningi labatshayeli belixokozela kozuba linathisa izimota okudala ukuphazamisa iseka kwemisebenzi. Umnumzana Brighton Mleya ngumtshayeli wamathekisi edolobheni leGwanda. Yena ke uthi ukutshona befolele amafutha ezimota ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi kuphazamisa ibhizimusi labo.
Zikhathi umnumzana unzima kakhulu ngoba sesiswele imali yokuthi siyofida abantwana ezindlini ngoba isikhathi esiningi njengoba mina ngingu-taxi driver ngikwazi ngime ku-fuel line for something like an hour ngimile elayinini khala ukuthi khathi elayini nge-hour kumele kuyabe sizothetha isikhathi sine zokuthi ngithole imali plus amabhosi abefuna imali zabo ukuthi ntambama mazikheshe imali zabo.
Omunye esithayisane layo ethela amafutha ezimota ohlobo lwe-diesel ngumnumzana Thandeko Zindimkandla kodwa ukusilela kwamafutha ezimota lokhu kwethuse kakhulu ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ulungisisa umnotho welizwe.
Sibona esake sakubona ungathi siyaphupha bese sidume sokuphelile ukhanya amafutha ezimota asevele kabula lutho njengoba uzibonela lawe ukuthi imizila ezimota mide okungakanani kutho ukuthi udubo lolu nxa luqalisa khathi esihalange khefu lekhisimusi kuyakwenza ukuthi abantu bathengela nxa bengazimiselanga ukuthenga kumele kulungiswe masinyane kungaze kwaphambanisa khefu lekhisimusi kwabaningi.
Inani lezimoto ezithela amafutha edolobheni leGwanda seliqansile ngoba izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa seziqalile ukuphenduka ekhaya zilanda ikhefu lekhisimusi. Ukusilela kwamafutha sekudala ukuthi athengiswe ngomkoto lapho abiza khona amadola amabili ilitha lilinye njalo isimo silakho ukuba nzima ngeviki ezayo lapho iningi likhangelela ukuphindela ekhaya lisuka kwele South Africa. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawondan eGwanda.
Amanye amalunga edale leCongress kwelemelika athi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alungisise udaba lombhoqazo weGugurahundi olungalungiswanga ngwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe nxa efuna kube lokuthula kwele Zimbabwe. Lokhu kukhulunywe ngumnumzana Jake Flake okubandla lama-Republicans lomnumzana Cory Booker omela ama-Democrats kudale leCongress emhlanganweni owenzele edale lenalelo obuhlolisisa okwenzakala kwele Zimbabwe. Asizweni amazwi kamnumzana Booker.
Thousands of Zimbabweans still live with physical and psychological wounds of this violence. As we examine the future of Zimbabwe, one benchmark on the horizon is this August's elections. Free, fair, and credible elections.
Kunenga kulu okumele kwenziwe uhulumende kamnangagwa njengoba abantu abaningi inhliziyo zabo zilokhu zibuhlungu. Abantu babuhlungu kakhulu ngodaba lokugurawundi ngoba abantu babebulawa nje mahlayana. Abanye babephoselwa endaweni ezingaziwayo futhi ke abanye babetshaywa nje baze umuntu aziphelele. So kwamanje ke inqasikhangela sibili ukubona ngazani udaba lolu umnumzana Mnangagwa kumele aluphathe ngemfanelo. Siyakwazi ukuthi laye ucatshangelwa ukuthi wayephakathi kwakho konke lokhu, ngakho ke sicela ukuthi alulungise udaba lolu isikhathi singakapheli. Nxa efuna ukuthi abantu beZimbabwe behlale ngemfanelo, kumele ukuthi abone ukuthi udaba lwekhukhulawundi luyalungisiswa. Esikubonayo khona manje ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kazange alulungise udaba lolu, walujiya nje lulenga. Mnangagwa sokumele-ke ukuthi aludobhe alulungisise sibili okuzwayo. Esikubonayo ukuthi loba-ke kuludaba oludala, kodwa siyakwazi ukuthi amanxeba kapholi phela. Ngakho-ke sokumele ukuthi amanxeba athotshwe, abantu inhliziyo zabo zihlaliseke ngodaba lwekhukhulawundi.
Lo umnumzana Cory Booker obekhuluma edalele Congress. Sixoxe njalo lo nkosikazi Talenta Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas kwele Melika, obelandela kuxoxwa ngodaba lweZimbabwe ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Ake sizwe exoxa ngombhoqazo weGugurawundi loGibbs Dube weStudio 7.
Asonto ekhathazayo ukuzwisisa ukuthi kungani isilonda seGugurawundi sinsara ukuvaleka. Esimpini kuqakathekile ukubeka abadala lezihlobo ngendlela elungileyo, elenhlonipho, lokubeka ilitshe lapho abalele khona. Ukubeka ilitshe yikho ukuvalelisa. Ngakho siyakubona ukuba imuli ezihamba zingelakho ukuhlaliseka kwenhliziyo okulethwa yikubeka ilitshe zingaki eZimbabwe. Kumele sizwelane. Yebo umnumzana Emerson Mnangagwa akalakho ukubavusa abaleleyo, akalakho ukwesula ihlazo elenzakala ngeGugurawundi, kodwa angakwenza yikuthoba amanxeba alabo abasaphilayo abangazi lapho okulele khona izihlobo zabo. Kambe amaguzu lemgodi kunengangaka ekhaya, asikucabangeni ukuthi omunye umuntu nxa ezabe ehamba ezibuza sonke isikhathi ukuthi kungabe isihlobo sakhe amathambo alapha kumbe alaphana.
Wena ubona ngazani udaba lolu angalubamba njani?
Kuvile okumele kwenzakale. Kumele aqale ngokucolisa. Ukucolisa kweqiniso, hatshi inyembezi zengwenya, you know, njengebizo lakhe. But kumele atshengise laye ukuthi kulesi iGugurawundi ilesi sindo, iGugurawundi iyahlaba, iGugurawundi ibuhlungu, acolise. Ngemva kokucolisa, kudingakale ukuthi lo olakho akwaziyo ngamathuna bakhulume, kabatsho, abatsho ukuthi abantu bagqitshelwa ngaphi, bafihlwa ngaphi, kuhambe bayegejwa, kuyenziwa ama-DNA, abalezihlobo zabo bahambe bayephiwa amathambo ezihlobo zabo. Ilizwe libancedise ukubeka izihlobo zabo ngendlela elesithunzi.
Lo ngonkosikazi Talenta Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, eMelika, ebesikhuluma loGibbs Dube weStudio 7. Ngehlukaniyo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ongunobhala omkhulu weZANU PF ukhangele lokukhetha abasekeli bakhe ebandleni leli kanye lakuhulumente kusiyaphela umhlangano weCongress. Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngodubo lwamasosha lamapholisa abikwa ezihlawulisa i-$15 nxa zitholakale zingabhaliselanga ukuvota kumbe zingelazithupha. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.